Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 5 mpalakazi 2023 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje ibandla lezani PF lithi umnumzana Sengezo Chabangu ulelungelo lokukhuluma lalo ngodaba lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala
izano PF ubaba upresident uthi yena izano PF ivulele wonke umnyango ukuthi babuye bazokhuluma nabantu bezimbabwe
ibandla lesicc selengeze amagama abantu abaphikisa ukungavunyelwa kuncintisa kwamalunga alo axotshwa edalela eParliament eleSenate la kumaCouncil
udaba lokuthi la abes 25 bangangena na so ijaji lasentantolo enkulu ephakeme eHarare laselithi hayi bangangena njoba labo bele constitution labo bele interest kulolu daba
izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezisole imbiko kahulumende walelo lizwe ukuthi kulabantwana abangamakhulu amane 443 abaphansi kweminyaka elithumi ababethunjiwe okuthiwa i-child trafficking ngesilungu.
Ama-journalist ke wona siyawabona kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi maye udaba luqondane nabantu baseZimbabwe ihaba lakhona liba likhulu i-social media lapha ku-Twitter lapha awu.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezani PF lithi umnumzana Sengezo Chabangu ulelungelo lokukhuluma lalo ngodaba lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala. Uchabangu uke wathi uzakhulumisana lebandla lezanu PF ukuthi kukhululwe uSikhala oselomnyaka lengxenye evalelwe estokisini engaphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. Sixoxelo nobhala webandla lezanu PF umnumzana Obert Mpofu uze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hathi angaboni lami ngakuzwa kona kodwa sasika emukeli ekunguswa ukuthi sikhulume ngakho lokho sakuzwa lathi kuzwe emaphepheni kuphela
kodwa nxa kuyikuthi uzabuya kini lizakhulumisana laye yini ngodaba lolo
izanu p f ubaba upresident uthi yena izanu p f ivule iminyango ivulele wonke umnyango ukuthi babuye bazokhuluma nabantu bezimbabwe yikho kwaba leyinto okuthiwa yipola yokuthi ona wonke umuntu olombono yakhe e-channel yethu ulelungelo lokuthi asangane lathi asikhulume lathi sikhulume ngembono yethu ibone ukuthi oyiwumbono engxenye ongasinceda yiwuphi akula muntu owalela ukuthi akhulume lo mzimbabwe lo muntu wakibo wezimbabwe so sesadlula sesikhathini sesamachiwa kupolitiki sesibadala kupolitiki futhi asingabi lokhu sikhuluma ngezinto zamandlwane eza kudala khathesi hhayi ma befisa ukuthi sihlanganeni sizakhuluma njengokufisa kwabo ukuthi sibone le njongo yakhona ukuthi iphi sitsho ukuthi ye injongo le i-right kumbe kayi-rightana labo batsho ukuthi bakwenza ngakuphi
ye manje nxa sikhangele kodwa lona udaba lolu libona ungani ludaba olukhulumekayo yini ukuthi lihlale phansi likhulume ngokuthi asuswe ejele umnumzana Sikhala
angikwazi ukuthi i-agenda yabe yabilani phakathi kwabo iyamfuna kukhulunywe nani kodwa ma lokho abazakuletha thina asoze sibalisho ukuthi bengakulethi nje balethi lokho sizakuzwa ngabo ukuthi bafuna kukhulunywa ngani nxa sibona into kuyakhulumeka sizakhuluma ngakho nxa sibona into kakhulume sizakhulumisana sithi nje hayi lokhu akusemandleni yethu asikhulumeni ngalokho okusemandleni yethu kodwa umuntu kasimvalele ukuthi akhulume lathi lathi kanlabo angithembe ukuthi bangasibalisho ukuthi sikhulume labo
yena ke umnumzana Jamisa kukhona yini okuke kwenzakala kumbelikela kuza ukuthi ufuna ukuthi likhulumisane la
sihlala sisizwe into eziningi-ningi but into zamafungakunga asijahanga ukuthi sizilandele kangako. Nga yena ele ulumo ofuna ukuba layo lathi uzakwenza uyilokuzeni indlela yakhona eqondileyo lokuthiwa ama-procedures ukuthi sikhulumisane bakhulume lalowo ofuna ukukhuluma layo ngokuthi izimbabwe nasalisi sezimbabwe ukuthi akhulume ngodaba ofisa ukuthi abantu bezimbabwe bakhulume ngakho.
Hello ke ngumnumzana Obed Mpofu unobhala webandla lezano PF ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ibandla lesisi selengeze amagama abantu abaphikisa ukungavunyelwa ukuncintisa kwamalunga alo awaqotshwa edale lePhalamende leSenate lakumakhansili. Leli bandla licele ukwengezelelwa kwamagama abalisa lelebandla lesisi izolo emthethwandaba. Sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Chabangu umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ithi nje ngikuchazele engikutshelwe engabameli baka nobhala jikelelo sabampilo kwesikhatshana. Ngolwesihlanu lololudlulile bathe mini yantambama nje bathola amaphepha esuke enkantolo enkulu eHarare aphuthumayo ukuthi kulabanye abantu abafuna ukuthi labo balujoyine lolu daba. Waye ngithi abanye abantu ngoba ngesikhathi unobhala efaka lawa amaphepha wawafaka wathi CCC applicant number 1 and then unobhala sabambile applicant number 2 and then wasefaka ke laba abarikholwayo ngicabanga abangu-20 wafaka lama councillors wase so ulaba basebe kuya ke kuthi bala bafuna ukuba ama respondent number 25 under CCC now. So over the weekend abameli bathi basebe faka amaphepha ama opposing papers, so bathe sebe faka amaphepha lana ama opposing papers udaba lolu waselufakwa ukuthi luzoziwa ngo 10 ngomvulo ekuseni udaba lokuthi la abes 25 bangangena na. So ijaji lasenkantolo enkulu ephakeme eHarare laselithi hayi bangangena njengoba labo bele constitution labo bele interest kulolu daba. So sebengenile ke sebengu-25 ke manje ama-responde. In other words kule CCC eyi-applicant kube lo nobhala jikelelo sabambilo yi-applicant number 2 besokusiba nama-members of parliament nama-councillors angu-24 besokusiba lo CCC engu-number 25 responde. So lolu daba ke soluzolalelwa ke inkantolo ngolwesithathu.
Manje nxa sikhangele okwenzakeleyo kuyakhomba yini ukuthi udaba lolu luzahamba njani?
Ngiyabonga umbuzo wakho Msakade. Into zenkantolo ngeke kuzazi anto uyazi ukuthi inkantolo ine-50% chance, 50-50 into yenkantolo. Bese ngike ngatsho phambili ukuthi inkantolo yethu ngendlela emiswe ngakhona kahle kahle ayidingi iqiniso yona. Ngendlela emiswe ngakho yile kuthiwa i-adversarial. So umuntu ophumelelayo umuntu obeke udaba lwakhe kahle babelieve. Ngeke nje umuntu ozofaka isitori sakhe sibelieve. So okuchaza ukuthi olomeli oqinileyo on the day nguye ogcina ewini. Mina ngangithe abakhulumisana bangithethisa ke laba abasupport olunye uhlangothi ngathethiswa ngazo zonke lezi nhlambo ongazicabanga. Ngangithe abakhulumisana ngangisazi waye ngithi abantu abakhulumisana. Ngathi le sinto sithi okumoshe ngomlomo kulungiswa ngawo umlomo. Ngoba lokhu enkantolo akho umuntu oyowina bazokhathala bangabi nemali iqembu nje liphele kungasali kusale kungela lutho. Kodwa bengizwile amahenghenge ethi bayakhulumisana. I think ilike la kubona last week ezindabeni ethi bayakhulumisana. Kodwa nangu bento emasa bayakhulumisana kodwa basaxwebhana futhi ngaphe ezinkantolo. So ukuthi kuyawina bani sokutheni angazi. Kodwa engikwaziyo ukuthi mawusu uyikhangela ekugcineni akula muntu ozowina. Ehe ikuhlephuna nje kuhlephuna emsakazweni izibucu nje sezilapha. Ayikho into edlula ukuhlala phansi abantu bakhulumisana bazama uku-accommodate ana because uzokhumbula indaba le iqale ngayo. Indaba le iqale kuthina abanye bafike ukuthi sokulabanye abafevwayo kulabo ezigabeni zakubo. Yikho lapho eqale khona. Manje indaba zombangazwe phela ziya ngoku-accommodate ama-interest ngoba abantu banama-interest. Manje wena ungayenza ukuthi wena ngoba usuwinile suvalela abanye phandle sugijimisa ama-interest akho bazothola indlela zokunjani zokukulwisa. So abahlale phansi bakhulumisane ba-accommodate.
Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Chabangu ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezisole imbiko kahulumende wele South Africa ukuthi kulabantwana abangamakhulu amane 443 abaphansi kweminyaka elithumi abathunjiweyo okuthiwa i-child trafficking ngesilungu. Iningi labantwana laba ngabasuka eZimbabwe besiyabona abazali lezihlobo kwele South Africa. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Ibala elithi human trafficking lona lisinda kakhulu nxa sekuqathaniswa lalolu daba, ngoba ngokunanzelela kwethu la uzwa information efika kithi yona kahle abantwana laba ngabantwana abasuke beliphathiswe emabhasini nakubo malayicha beze ebazalini bawo. So human trafficking ulihaba kakhulu kulolu daba.
Khona kahle kahle okwenzakalayo ikakhulu ngesikhathi sika December lapha liqiniso yini ukuthi vele baningi abantwana abathunyezwa eSouth Africa bengela umuntu omdala?
Hayi, khona kuliqiniso. Iningi lezisebenzi eSouth Africa uyathola ukuthi nama holiday lawa aziwatholanga, aziwaphiwanga. Ngakho ke uyakufica ke ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka mpela ukuthi umuntu aprefer ukuza ukuthi kuze abantu bakhe ngapha kweSouth Africa uze nabo naye abe achithe nabo sekusimuse akukho kuyo.
Manje ngokubona kwakho okungakwenzakala lapha ikuthi iziphathamandla zakwele South Africa azikwazisisi yini okwenzakalayo?
Yekhona ke kuya nakhona bengabe bekunanzelela obekubona futhi ukuthi kuyikuvakatsha. Uhlupho luba sekutheni nxa into iyenziwe ngendlela engasiyo umthetho iyahlupha. Futhi ngeke sibachothoze kakhulu sibasole ngalesi senzo sokuthi ukuthi umthetho awulandelwe, ngoba ikhona imigomo ukuthi ma ingane ilale less than 9 kumele kube lencwadi, kumele kube le destination address, kumele kusayinwe ama affidavit. Kwenzelwe ukugwema ihuman traffic. So yebo, phela ku convenient kithi ukuthi simthumele umntwana kungazange kulandelwe kahle imigomo yonke ezenza ukuthi ma edluliswa laphana kungabi ikwethuka kwama officers ukuthi kanti sekwenze njani, bangabuza imibuzo. Umuntu nomuntu usomela landele imigomo yokuthumela ingane. Iyathunyelwa vele ingane, umthetho uyavuma ukuthi ingane ingathunyelwa yodwa, ngoba iyabe ingekho yodwa phela, ngoba umtshayeli uthola ukuthi umuntu othembakeleyo esimaziyo. Kodwa uma izochapha umngcele sekumele iveze ukuthi izincwadi ezizonezo ezifunekayo zikhona, ukwenzela lalabo abasebenzisa ithuba lonelo ukuthi izikhathi zika besenza i-human trafficking bavimbeke. So umphakathi kawungakusoli lokhu ukuthi kuvinjwe abantu ngenxa yokuthi ufuna i-convenience. Kwesinye isikhathi i-convenience leyo izoba yi-inconvenience ngelinilanga komunye esecatshelwe ngumntwana. Sike sa-attenda udaba lomunye ubaba lapha owase-Hillbrow oluyamadodakazi akhe amabili ayecatshile lapha seNyamalele. I-human trafficking yinto ekhona ephilayo. Bayahavesta ama-body parts, bayahambisa abantu sexual slavery, iyenzeka i-human trafficking. Ngakho ke ma abomthetho befica umuntu incwadi zakhe zingaqondanga ngemfanelo, kumele sikwamukele futhi ukuthi hayi bazoyivimba leyo nto, bathi into le osuyenza ngokomthetho siyibiza human trafficking. Nakhona nje kungabe sekungathi lihaba. Ama journalist ke wona siyawabona kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi ma udaba luqondane nabantu baseZimbabwe ihaba lakhona liba likhulu. Imbi social media lapha Twitter lapha awu sithola nje hayi sekuthuka abantu beZimbabwe bekhulunywa kabi kakhulu. Yebo, phela khona mase singalandela imigomo yokurana ama border officials abe correct, kodwa ke akulanto isimanga kakhulu yenza.
Lo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe eye Zimbabwe Community in South Africa. Abazali lezakhamizi zePlumtree zicela uncedo lokwelaphisa umntwana oleminyaka yokuzalwa eyisitshiya ngalombili uFuture Chuma ohlatshwe isigodo ilihlo lakhe lawonakala. UFuture kwamanje usesibhedlela eHarare. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesihlobo sikaFuture unkosazana Maina Nyathi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Igama lami nguMaina Nyathi ongiyokhulumayo kwamanje. Ngisendaweni yasePlumtree empandeni esilima kuyithi esiyehlelwe ingozi yokulimala komntwana ilihlo kwakungolwesine mhlaka-30 siphuma esikolweni kugraduation singakahambi ibanga elide bezibuyela emakhaya abantwana nje babehamba bedlala kwavela kwingozi naleyi umntwana ngihamba begijimisana wasekhubeka esiwa kwatholakala-ke ingozi naleyo godo ukuthi lingele elihlweni kwaba yikuphenduka kwethu sibuyela futhi emuva esikolweni bese batshela ukuthi umntwana selimele yasiza imoto elapho esikolweni sase sagijimela esibhedlela saseplumtree. Wafika eplumtree sathola usizo ukuthi sidlulele e-UBH sadlulela khona lapho e-UBH ngokuphangisa. Umntwana wafika wathola njalo usizo kwavuka kuthiwa e-Richard Morris kwaba ngokufanayo futhi wasebethisa ukuthi hhayi sekufunakala udokotela ongasiza owengqondo wathi akadlulele empilo kunge-Friday wafika empilo kungabo-1 wafika wangena sindi bathatha amaphepha akhe kwaba yindaba eyisheshayo sithi kumbe uzathola usizo ngokuphangisa hhayi wayeshula wabuyela njalo ngomgqibelo umntwana loke lapha esibhedlela iloku sixhumana nabanye abasegoli labakhona lapha ekhaya kwaze kwaya kwasiza ukuthi umntwana uza-operatha ngesandeni wayeshula njalo kwaze kwasika ibanga lomntwana ukuthi aze yesikelela eHarare.
Isimo sakhe khona kathesi eHarare sinjani?
Kathesi yikuthi lapho okhona manje eHarare ulobhuti uPhilani Ndlovu enciphisana leCharity Chuma inyakalani kodwa abalokhu besi-updatha nje ukuthi ilokhu enjalo nje uyakhuluma mpitshana kodwa ayingazi kwamanje ukuthi ingabe sekusiphi isimo.
Manje akufunakali imali kolapho ukuthi akhangele lelihlo leli?
Imali iyadingakala ukuthi umntwana ancediswe ngoba umntwana usezandle kagogo lekhulu so kudingakala usizo olukhulu phezu komntwana.
Kufunakala imali enganani?
Hayi, imali iyadingakala sibili ukuthi umntwana ancediswe. Ingakwazi okwakathethi njengoba besemthinini kwaba kubodokotela ukuthi kungabe kudingakala imali kodwa imali iyadingakala.
Singathi kumele kuthintwe bani nxa kuthi kulomuntu ofisa ukuthi afake akufake khonapho?
O kwamanje umuntu ongabe sekhaya kumbe engaphandle kwelizwe.
Ye, ingxe nje.
Ongabe esincedisa kakhulu umama uCharity Mrs. Chuma oyemangabo. Yiyo ongabe sincedisa kakhulu impela ukuze kutholakale usizo. Yiyo umuntu ongaxhumana naye.
Ye, akusiniki inombolo yakhe nxa uyazi ngekhanda.
Ezami inombolo ngu-0773093836.
Lo ke ngunkosazana Maina Nyathi obeqoqa lo Gibbs Dube weStudio 7 esePlumtree esabelweni seMatopeleland South. Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezaqala ukubhadalisa umthelo abaphila ngokuzisebenza labathengisa inkukhu lamaqanda ezindlini zabo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli weleMozambique umnumzana Filipe Nyusi useZimbabwe. Izolo uNyusi uvakatshele usowabo umongameli Emmerson Mnangagwa esigodlweni seState House. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elithumele nge-WhatsApp.
Eh, Studio 7 linjani, bengicela ukufaka umbono kusizwe sikamzilikazi njengoba libona iparty ebusayo isehluleka lekashamisa kuyaliwa iRepublic Party badabukana phakathi okungcono sifake inkosi eseqinisweni kungabi lepolitik phakathi sizimele soda singamandebele yiyo engehlukanisa lula ilizwe ngoba ilamandla kulo president umnangagwa engeke wamisana lenkosi kuyabe kungamanga okwenza baphume kuzaphu babengafuni ukubuswa lindebele lathi asiphumeni kibo sizimele sodwa umuntu ubuswa ngowakibo sebehlulekile
uhlomisakaliseni omuhleli njani kuzindana zonke lapha elingabe likhona langa bantu benkosi bakithi lapha kulesimanga abantu bezanu bakhala sebekhalela amadona uthalo babanceda balibala ukuthi upresident wabo lo mnangakho abamvotelayo nguye owathi amadona kafuni namhlanje sebekhala bazaphaphama ngoba uyabafundisa ukubana yena kalalutho indaba bengavotelanga enye iparty kade sebekhala bathi bafuna amadona indlala ibhahile inkomo ziyafa sebekhala ngokuthi bafuna amadona abanike istock feed amadona azabanika istock feed njani wathi president wabe banike sebekhala kathesi asazi ukuthi babemvotelelani mina ngakho ekhesi indlala ibhahile akusela kudla izifuyo ziyafa akusela manzi sebekhala kodwa nxa kufika isikhathi samavoti babhizi bayaqina ngezami abantu bekhezi bakithi liyayangisa khangelanini kathi esindlala ephandle lapho uthi njani usizi lolo bakwede ukhuluma lapha sekhezi lapha
mathitita lo khuluma sizotshela ukuthi ilizwe leli basisalilwela okekho umuntu owalilelwanga leli lizwe namhlanje ubaba wami walilela leli lizwe lo mkhulu wami walilela leli lizwe kodwa namhlanje mina ngidle dustbin naye ubaba wami udle dustbin kodwa akasebenzi akanakho kathi imali yona ayithola ngabanjani leyo yama-overtarian ubaba wami engaze ngayithola namhlanje etshuma lo gawu lwavuka bethi ilizwe leli salilwela salilela babebodwa bona belelele leli lizwe akekho umuntu ongalilelanga singizalwa nje ubaba wami walilela ulamanxeba nje akakholi lokwenza ngathi walilela leli lizwe kodwa katholanga lutho udle dustbin mathintitha lokhuluma
Studio 7 njani ngithemba okhulumayo eyi unokhuluma ngebhajethi le abakuncobele heyi hayi inzima kakhulu ipassport isithi 4,000 hayi kunzima isimizi laba abantu abalandanga phela ukuzokhuphula thina abantu balanda ukuzosibulala ukuzositshonisa wes kuthi ithi iyabajabulisa le nto yokuthi abantu bezimbabwe babedliwa zingwenya balanda ukuzosebenza kithi abalandanga uzothuthukisa ilizwe abalandanga uzophakamisa impilo zabantu balanda ukuzosebenza ebantwini hayi kunzima izanu madoda hayi kunzima nomuntu oyivotelayo ukuthi ucabangani hayi kudinga ngiyaswela abantu behluphe kangaka elizweni
salubonani ngo-Studio 7 ikhuluma lo maluso bakithi hayi bakithi eZimbabwe sokubuhlungu kambe nxa kuyathiwa khona izindlu somele zibe lamataxi intengo yezindlu ibe ikhwele ama-tollgate akhwele kambe siyaphila kanjani pho eZimbabwe hayi ezihlobo zami kubuhlungu ukuphila sikuphila sokubuhlungu abantu siyadubeka kunamali akula nto abayenzileyo ngoba eZimbabwe abantu bayasafa we are suffering eZimbabwe sisafa kakhulu kodwa bona benza ibhajethi engancedi engasoze yaqhubekelisa ilizwe lisiyaphambili iZimbabwe ifile kambe kuyoba nini sidubeka siyaphuma nini eGibhithe bantu hawu bakithi zihlobo zami bahawule eZimbabwe shem ngiyabonga bakithi
yazi okunye abantu bengasola izulu kudwa izulu kalinethe elizweni lakithi okunye umnankakho ubulala abantu ngesihluku kakhulu awu umnankakho ubulala abantu ngesihluku cabanga abantu laba abahlala bethunjiwe suku zonke betholakala befile betholakala benqunyiwe suku zonke akaze liphumilanga kungathunjwa ngumuntu lapha akaze liphumilanga kungabulawa ngamuntu akaze kuphumilanga umuntu engajhizelwa ngendlu okunye umnankakwa nguye okukhoza ukuthi izulu linganethi endaweni yakithi ubulala abantu ngesihluku lo muntu lo kambe abantu abatholakala bekhathiwe bengama-pieces bezwa ngumnankakwa lo ayi lo muntu lowo no mani and lo nkulunkulu la ubhekile vele ukuthi lo muntu bheka nje ifesi yakhe iface kuphela akumfithi ukuba ngupresidenti lo muntu lo ifesi yakhe ayimvumeli ukuthi ebe ngupresidenti ifesi kuphela kati face yake wayinga chinji hlali fana lo nwa buchosi face yakona
eh sanibonani sanibonani bafoyiso nonke nje sanibulisa nami ngithi mhlawumpe makwenzeke nami ngadlalwa ngoba vele ay thina abanye asidlalo asazi ukuthi inkingi isukibe yini ngoba sesinacishe mina sengizokwaphela unyaka ndoke ngifaka ama record kodwa ingawezwa lemsakazweni ngoba singazi ukuthi udlalwa kanjani okay indaba ilana mina ngithi mina cela ukuthi abazali bethu bakithi besicabangile ngoba ekugcineni baba basibulalisayo abazali laba beloko bethi bona iZANU-PF iZANU-PF manje bukani manje abantwana bayabulawa bashiswa kabuhlungu esihluke sibusihlungu kakhulu ngaphandle kwelizwe bebulawela nje kuphela ba ama foreign kodwa lina bazali nalezi nduna lezi nabo sebhuku bafika bebhizi behlukumeza abantu bethi ZANU-PF isiza ngani ZANU-PF abantwana kuhle nama abantwana befa kanje liyajabula lina ngabomnanga kwabenu ma abantwana befa kanje manje i-drought inkomo ziyafa kwehluleka nje ukuthi umuntu eyakhe amadamu ukuthi at least ezame ukuprotect abantu yini alinikazo manje liyalamba yibona abantwana kufanele belizamile futhi ababulawayo kodwa libhizi ngeZANU-PF lichazwa ukuthi abantwana bebephila kuhlungu kangaka na ngayo ZANU-PF yenu bazali bethu sicela lisicabangele ngelinye la ngiyabonga
uStudio 7 ngivuka nje abalaleli sithanda ukubonga kakhulu abantu bakithi ukushesha liphone liphakamisa amehlo abaningi abalengqondo sesibonile ukuthi uShabangu wenzani futhi nje sinyanyisa indaba yokuthi hlela sikhuluma ngayo hlela sikhuluma ngayo uShabangu sithi uShabangu wenze sona so isidina ngoba ayilayo production mina engakusho nje ukuthi kulobaba futhi omunye la okhulumayo kuStudio 7 la ukuthi uShabangu wahlephuna imbuzo wahlephuna imbuzo waseyazisa abantu ukuthi le imbuzo usebenza layo uShabangu manje vele ubaba lo ngezana cela sizihloniphe yini lisiphathe kahle impela ukungahloniphi konoko singabantwana waseZimbabwe ukuthi nina lithi yobantu bangibepheka imbuzo uShabangu wafaka umuno ubu umuno ufaka uShabangu kumbe uShabangu uyamosha nje labo uphukele uyamosha lina badala lini igazi labantu lisezandleni zenu futhi alihloniphi alisihloniphi lisiphathe kahle impela
ngiyangibingelele kuStudio 7 sabonana sabonana bengicela ngidlulisele lami lo mbiko ngokuqala abantu bakithi benanzelele ukuthi siyadelelwa kakhulu ngochiwenga abakwanisa ukusivulala amathibeleni bephe lapho ebuye engabile nhlono zokuzokhuluma isishona ebe ngumuntu ozenza yena ongumkhwenyana emathibeleni bephinde ebe ngumuntu ozenza yena olobuhlobo emathibeleni kanti izihlobo zakhe zangezikumkwazi wakukhuluma la njani manje sehluleka into ekhuluma nje igama eliwani lesindebele elibonisa ukuthi uyakwazi ukuthi uhloniphe indawo yelabantu okwesibili ibe sengicela kustudio 70 zekastela isicelele emazweni amphandle ebe loshwele emayisibona sihluphekile kodwa amapasipoti angeke sakwanisa ngoba edura kangaka amapasipoti ngeke sakwanisa ukuthi siwathathe sesicela ukuthi ngamazwe amaphandle azizwela zizigambe ezinjalo salawo imali yakhona zilayo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 lilalele emsakazweni weStudio 7 sisakaza sise Washington DC
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leZANU-PF lithi umnumzana Sengizo Chabangu ulelungelo lokukhuluma lalo ngodaba lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala. ibandla le-CCC selengeze amagama abantu abaphikisa ukungavunyelwa ukuncintisa kwamalunga alo aqotshwa edalela ephalamende ele-Senate lakumakhansili ngumnumzana Sengezo Chabangu. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezisole imbiko kahulumende walelo lizwe ukuthi kulabantwana abangamakhulu amane 443 abaphansi kweminyaka elithumi ababethunjiwe ukuthiwa yi-child trafficking ngesilungu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye, igama ngu-Chris Gande.